Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kulwesi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulolu ukuthi ngithi kuyini okusokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminengi.
Iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abe commission ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela eParliament kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abebandla leMDC basole kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwe-commission ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe, umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni, kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
So edlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho, kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho kumadolonzima nxa kukhangelelwe ukuthi uMugabe watshiya njani. Umnumzana Kuzana Idombo isakhamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside esiphatha amandla kumbuzo kaMugabe akuqedanga induba elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe, asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa, ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakuchoyo ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF, kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamusi Harare umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulolu ukuthi ngithi kuyini okusokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminengi, lakho intengo yezinto isiphonga ukusitshintshela. Engxenye lowo mngameli uyalungisa ngingazi, angeke ngatsho ukuthi kodwa ke hayi umumo wakhona angiwuqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Munende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emna ngasedorobheni eHarare sibili samatsha sisela kuSamora loSimon Mzinda sabhoda safika estate house sasuka sadlula emunu mtapa sadlula saya ngemva kwe-HICC asihamba zonke indawo. And angizisoli ngalokhu esakwenzayo. Umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe, angimkhanuki. Njalo lokhu esikubonayo ukuthi ilizwe selilibi, ngiyakwazi ukuthi nguMnangagwa, kodwa akutsho ukuthi ngithi uMugabe phendu. UMugabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Ngazihambele, siyakholisa thina, kungcono.
Kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mawomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu bezimbabwe ezabenza abatshengisele azifezwanga ngurhulumende kamnangagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga izizalwane zezimbabwe kwakuyinguquko yeze ukuphila kwabantu ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe, ngoba siyakhumbula ukuthi uNovemba eqalisa eyinye ingxaki yayivele ikona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga. Esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba lohlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi singase sikhangele umkonomi nje ngokugcweleyo, sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula, sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula, njalo lokuthi uhulumende usenze amaqinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunywe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ukungena embusweni kukamnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho, ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi, zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela, njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube ikhu yakho constitution, njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka, njalo i-system ayitshintshanga from umgabe to umnangagwa. Kulanto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni, kodwa i-system yangkhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane loMaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe, kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulomongameli umgabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude lasebulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiyo ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awule into elungayo lapha. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, akulamehluko. Yonke into vele iziwesi, awula vele into vele ehamba yona, awula into vele elungileyo lapho. Akula. Next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle akula tintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Tshengisa ukuthi uMnangagwa yena kusho ukuthi lezitha asebenza laso ezifuka ukumehlisa ngoba bathi bona bafuna kumgabe into ezizalunga kodwa kulanto osolulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga sokwazi ukuyenzakalani. Kutsho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa le ndaba lolu, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Wanda mhlaka 26 Lwezi. Lupane mhlaka 28 Lwezi. Sicune ngakontutu ziyathunga. Obulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edale lephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni, hatshi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa likhomishini umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphume ngesikhathi umgcinisihlalo wale ikhomishini sipha ubufakazi kukhomishini edingisisa ngembangela yodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba utshele likhomishini edinga iqiniso ngokwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa ukuba ikhomishini yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lephalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho, hatshi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwekhomishini ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhlaka 1 Ncwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabwe, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezi zinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala ngoba sicina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MDC. Kuletha umfanekiso bani webutho lethu uma sekuthiwa liyatshontshela izikhali, sisefu yini thina? Ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenzayo ilokhu yakuthi sizama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxevuzayo sibona ukuthi iyazivuzile. Ukwenzakala kwayenzakala, abantu abavume uma kwayenzakala, it's a mistake uma kuyimistake. Ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezinto ezingayalekiyo.
Osekusenzakala uGumbo uthi ikudlala ngengqondo zabantu.
Ezinye izinto zi-obvious ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo esikhulumela into ezingazizwayo. Bonke abantu umhlaba wonke ukubonileyo ubone isotsha liguqwe phansi lidubula. Lalingekho ku-45 degrees angle, lali actually below 45. Ungakhangela kahle ukhayele nje sebekwenzile i-social media abaningi kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lona waye ku-shooting position. Even esamile waye ku-shooting position ngoba waye shooter exactly eku ngathi liyana kwakuyingaki from uqalisela ku-ground emhlabathini ushiya phezulu zizofika kuye kwakuyi 90s ukuthi ayushuta zincha abantu nyamini. So kunzima kuyaleki lokho.
Uthi le kuyimizamo nje yabantu abazokuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo.
Manje yabona ukuthi indlela abavala ngayo sebenza ukuthi ivinda abantu abafuna ukuzoletha imali yithi abafuna ukuzoinvesta ligcine besesaba. Ngenxa yokuthi ngizima besizwa abakhulu bamabutho abathenjiweyo elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngalo abaduze lawo besithi bona batshontshelwa izikhali ngamasivileni. Kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni. So ngendlela engakutsho ukuthi bazama ukuvala ngapha badiliza kuyaxotsha abafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani wena uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityula wena abantu bathwele izikhali.
Okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani nomnyaka nje engenile esikhundleni bethetha amandla ngamasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi. So akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangana bakwazi ukuthi into zihamba njani, izinto ziyalahleka ezinjengembhobho, ama-civilians alaye imbhobho yakhona. So mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umbuzo aqhuma la esegidiswa yona leyo mbhobho futhi.
UDBD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yizihlobo.
Kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama-commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka. Bona labo kwesinye isikhathi baba bezibuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani, into leyi singayicorrecta njani. Ngoba mina kathi singendlela engibona ngayo even imuli ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu. 1, 2, uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kunje.
Kusenjalo abe-commission le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka 21 Lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwali khomishini izolo.
Amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu, abantu bonke bekhangele. So akungabi liqinisa ukuthi umuntu athi yena hhayi asiyo msotsha lwane bambona eguqile edubula. Abantu abadubulayo ngabantu be-MDC. I-MDC Youth Assembly vele ayila mbhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi baya bathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo. But esingakufuniyo kakhulu ikuthi bathathe abantu njengathi sithutha ezokuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi.
Elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile?
Esikuswelayo ukukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu befuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi vele abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ipolise kulizwe lonke ukuthi hayi siloxolo we did wrong sabulala abantu sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi, abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakho nokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo?
Kwakungeladlakela, akwakungela muntu othiwa ngo-MDC ngoba ngowani. Kwakulama-voters aye-frustrated ukuthi hayi abantu sebephuze ngama-results ethu sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with a political party. Kwakungeladlakela, which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi bavisele phela. Abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti linabantu ama results atangathi ngoba in terms of the procedure yokucount ama votes sasiqala ngakalokhu vele aka president kulandela ka MP kulandela ka council kusicho khona ukuthi ama presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready abe no announced ngoba yiwaye tera first before the other one so akula nje ukuthi abantu babe silo a
Lo umnumzana Brian Dube isikhulumeliso gatsha lwabatsha kubandla le-MTC sixoxelaye eSegwero.
Ele Zimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivutho elangena khona esitaladeni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitaladeni besekela ivutho. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lwethe connection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukaMgabe sezifezekile na sokulobuvelo yini empilweni zenu nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lilokhu lililizwe elithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka we-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. So kubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika, okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations owe Food and Agricultural Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa nguChris Gande weStudio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekalwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena isitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqhathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezomalungelo kaZulu kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Nxa siqhathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhono ngisiqhathanisa okwenzakala last year ngo-November ku-SCCB. Ngoba nxa sikhayela khathesi into sezikhwelile, into ziyashota. Inflation yana ikhona ngo-2007 isikhona njalo, kodwa last year ngo-November kwakungekho konke lokho. So nxa siqhathanisa lo-November last year hayi sokuwesisi.
Kodwa ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
Engingakutsho sibili kande lapha ukuthi okwakathesi ngemva komumona lo okuhamba wangani bamuyo wezimali umumo wakhona ofana nokwa umnyaka opheleyo umumo wakhona uphansi ngoba ngangikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusaba isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhisimusi, kodwa okwengikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani kuyakhanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho. Ngabona ukuzahlupha futhi njalo kakhulu yizo zenezo izimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezi zivelela ngaphandle. Yikho ngibona ngani ikhisimusi lelizayo ikhisimusi elithiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungani umumo wakho uphansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla, umnotho ugugudeka ngamandla, kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi kwehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi ogandeka okwathe ikuthi ngeke ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi gande, isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi umthuli Mnike wathi ekhuluma idakala kithi uminist of finance umthuli Mnike lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga ziwe ngu-6 nje esingemva kwakhona okwe sibone ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abantu bazagashisa kakhulumi okwathi esigande kusese kumasinya shiwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Ngenxa thina sasitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivukile ukuguqula izinto impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sokuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebezifake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda kutho ukuthi zilawula uhlukantshintshayo. So kutshengisela ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho. Ibhasi yona yibhasi yezanu ufake zintshintsha zi-driver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi sesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uzulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edalela ephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abacha bebandla leMDC basole kakhulu amapholisa lamasotsha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukaNcwabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.